ephethula lesi sinqomo umahluli omkhulu uChief Justice Malaba ubalisa izinto ezimbalwa ezifana nokuphuza ukuhambisa amaphepha emthethwandaba kanye nokungalethi ubufakazi obeneleyo okwenziwe ngamagqwetha omkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzane Nelson Chamisa. Ngemva kokwethula kwalesi sinqumo, iningi labakhulume le-Studio 7 batshengise ukudana okukhulu bebalisa ukuthi ngakula okutsha okukhangeleleyo phansi kombuso kaMnangagwa.
Eqinisweni lonke akulo okutsha singakukhangelela. Lesi sithi mhlawumbe umthethwandaba uzisa ezinyembezi kaZulu weZimbabwe alethe inguquko, kodwa kukhanya kuyalile, kodwa besizamile. Singazi njalo sizabona ngo-2023 ukuthi kuzahamba njani.
Egcizelela kulokhu uMnumzane Thembisani Ntungagwa uthe ilizwe belikhangele okutsha, kodwa ngendlela obelusathelwa ngayo lindaba emthethwandaba bekuvele kusobala ukuthi isinqumo siya ngaphi. Abanye baveze ukuba loba bengajabulanga ngesinqumo esethulwe yi-Concord sokumele uMnangagwa abuse ngendlela ethabisayo, akusela ngenye indlela ngaphandle kuwa abantu babambane ukuze ilizwe liye phambili. UMnumzane Faza Seif uthi ukubambana yikoso kuqakathekile ukuze kube lenqubekela phambili. Abanye bancome ibandla le-MDC Alliance nginyathelo abalithethelwe ukuya emthethwandaba we-Concord. Ngakho-ke isinqumo esethulwe ngumthethwandaba akumelanga sibabisele emuva.
Loba nje besingakhayelelanga ukunqoba ngoba omahluli siyabazi ukuthi bafakwa izandla. Khonokho nje ukuthi sibatshengisile ukuthi bengasoze benqobe lula, asisoze siphumule njalo sizobe sikhona ngo-2023.
Ngesikhathi isinqumo lesi sethulwa ngumalaba, amapholisa abegcwele endawana yonke esigodlweni seHarare. Esigodlweni sebandla leibusayo eleZANU-PF kuqhamuke umkhosi wenjabulo enkulu ngaphambilini kokwethulwa kwalesi nqumo, okwenze kwaba nemicabango yokuthi abeZANU-PF bevele betsheliwe ukuthi sizoba ngesinjani. Imele isithu sezenise Harare, uGibson Peth.